Ilanga leli lasungulwa ngumanyano we United Nations ngenjongo yokuqakathekisa abesifazana abahlala emaphandleni kanye lokunanza imisebenzi abayenzayo. Embikweni wakhe okhangelane lalolu suku unobhala jikelele walumanyano umnumzana Antonio Guterres ukhuthaze amazwe omhlaba ukuthi ahlomise abesifazana ngolwazi langenhlelo zokuzithuthukisa. Ilanga le International Day of Rural Women leli liza ngesikhathi uZulu weZimbabwe esidla imbuya ngoluthi ngenxa yokudula kwezinto ezimqoka empilweni yakhe kanye lokutshabalala komnotho. Isakhamuzi seGaranyemba eGwanda unkosikazi Charity Dube uthi ubunzima abahlangana labo ngenxa yokudilika komnotho njengabomama bemaphandleni buphindwe kabili.
Hayi, impilo kwalezi suku ingani iwomile kancane. Like sesikhangela kathesi izinto ezitolo ziyaswelakala, okhubi oyili, oshukela, le nto ngeyangikhona iphezulu. Ukuthi like njengathi semaphandleni uyabuse kule ukuthi uafforde ukuyethenga i-cooking oil ye-$15.
UMadube ulabantwana abathathu njalo ubaphilisa ngokulima impita lamatamatisi. Kodwa uthi isivande sakhe sincane njalo uthi ukutshabalala komnotho lokusilela kwemali elizweni kulezinsuku sokusenza kube nzima ukuthi athengise imbita yakhe.
Kusiya ngenyanga yabantu ukuthi ithengise o-$80 ncam budget. Manje ngensuku zalezinsuku awusagcini vele imali engange i-$80 ngaphandle uzokuyihubi kwelithi sokuvukile laphana la ususiyela inalabantu.
UMadube ukhuthaze uhulumende ukuthi aqakathekise omama bemaphandleni ngokubancedisa ngemali yokusungula inhlelo zentuthuko. Amazwi akhe agcizelelwe yisakhamuzi sesilobela unkosikazi Rairo Moyo, yena othi kumele abesifazana abahlala emaphandleni bancediswe nguhulumende ngoba beyinsika yesizwe.
Yeyi, isicelo sami ngesokuthi njengabomama sibe sicela ukuthi nxa kusiyenza ubaba kasisize ukuthi sibe lamanye nje ama-club kumbe singayenza okufuya inkukhu ukuthi sithole ukuncedakala.
UMamoyo ukhale njalo ngokudula kokudla. Ezinye indubo ezibhekana labesifazana bemaphandleni zigoqela ukuqanqabula imango emide besiyakukha amanzi kanye lokuswela nje indlela zokuziphilisa. Lanxa kunjalo, sithi Happy International Day of Rural Women.